Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 7 Julikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MRP umnomzana Mqondisi Moyo uthi ulobufakazi bokuthi umnomzana Joshua Nkomo waphiwa ixesha lokubusa isizwe sikamthwakazi kodwa yena wala.
U-Inosinkala wasekhuluma wasesithi liyakhumbula ukuthi kuzosayinwa i-Lancaster Agreement. Abelungu bathuma uSelot Carrington kubaba uJoshua Nkomo ukuthi amkhumbuze ukuthi amazwe lawa bawathole emabili.
Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi imali edingakalayo ngenyanga ukusetshenziswa umndeni owodwa ilokhu ikhuphuka ngenxa yokuqonga kwentengo yokudla.
Ama salaries awo ayachinja once a year, but intengo yezinto ngenxa yevalue yemali iyachinja every week. So kuyathwalisa nzima.
Imali etholwa eZimbabwe ekuthengiseni impahla etshiyeneyo kwamanye amazwe kumbe ama-exports yehle ngesilinganiso sokulithumi lambili ekhulwini 12.6%.
Kubangelwa ukuthi bekuhlale i-industry yethu seyawa, asisela industry, asisela manufacturing, sesi importer phose yonke into ongayicabanga nje mayonnaise, o-cooking oil, oshukela, labo sepa lapho konke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli webandla le MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi ulobufakazi bokuthi umnumzana Joshua Nkomo enkulumeni zokuxazulula udaba lweZimbabwe eNgilandi ezithiwa ngama Lancaster House Talks ngomnyaka ka-1979 waphiwa ixesha lokubusa isizwe sikamthwakazi kodwa yena wala, wathi ufuna ukubusa ilizwe leZimbabwe lonke. Kumaviki amathathu asanda kwedlula, uMoyo waphehla ingxoxompikiswano lapho aze atshele umhlangano webandla lakhe ePlumtree ukuthi ngokungavumi ukuthi abuse isigaba semaNdebeleni uNkomo wathengisa isizwe. Lamuhla kuhlelo lwethu lapho esihlaziya khona imbali kamnumzana Joshua Nkomo lebandla le-PF Zapu, silengxoxo loMoyo. Siqale ngokumbuza ukuthi bufakazi bani alabo ukuthi uNkomo wayephiwe ithuba lokubusa isizwe sikamthwakazi.
Ubufakazi bami lobo ngabuthola kwabanye abadala ababekhona ngesikhathi kuzosayinwa i-Lancaster Agreement. Ngo-2008 ngake ngahlala umhlangano lapho esasiyi-delegation singu-36 silidwa ngubaba uZilethi uDumiso Dabengwa. Ngemva kokuphuma kwabo kuzanu PF lizakhumbula sebeqhuba uhlelo lwemabambo doni kusile project. Inosinkala Zilethi wabiza uBudumiso Dabengwa ukuthi ufuna ukuzomxoxela ngenye imfihlo engakadluli emhlabeni. UBudabengwa wasedinga abantu ababengafika i-36. Lami ngangomunye walabo bantu ababekhona. Mina ngahamba ngimele ibhethu likaZulu. Kwaba lokuphikisana okukhulu singakayi kulomhlangano ngoba wayenzelwa endlini ka-Inosinkala. Abantu besithi abayi kuyabona u-Inosinkala ngoba engumbulali wabulalisa abantu bakithi nge-Gugurawund. Wathi yena u-Inosinkala yimi engenza uJoshua Nkomo engabusi eZimbabwe esasikubangile kwakungekho politically but kwakupersonal. Wabakhumbuza abadala abagoqela uBudabengwa labanye ababekhona ukuthi liyakwazi langempela bavuma. U-Inosinkala wasekhuluma wasesithi kubo uBudabengwa lathi liyakhumbula ukuthi kuzosayinwa i-Lancaster Agreement. agreement. Abelungu bathuma uSelot Carrington kubaba uJoshua Nkomo ukuthi amkhumbuze ukuthi amazwe lawa bawathole emabili. Kungakho abelungu bazimisele ukuthi bambisele ilizwe lemathebelele linjalo iMashonaland bayibisele injalo. Ngomlomo wakhe uNosinkala njalo bephendula obaba uDabengwa labanye abadala ababekhona bathi ubaba uJoshua Nkomo wathatha induku yakhe waqoqoda uLord Carrington ekhanda wathi, "We are the sons and daughters of the soil. Give us this land in one. We'll see it on our own when we get back home."
Manje bona labo abakutshelayo bathi kwenzakalani?
Bonke bekufakaza ukuthi ubaba uNkomo wayelalo ithuba lokuthi iMathebelele nje ayiphiwe injalo. Ngizakhumbula ukuthi omunye owayencindezela ukuthi iMathebelele nje ibe lilizwe elizimele lilodwa ngubaba uChief Kaisan Dwayne the late, owakhuluma kabanzi khona ngale Lancaster. Ubaba uJoshua Nkomo kaze wamzwisisa. Ngilabo ubufakazi futhi obunye ngemva kokuhlala phansi kwami labadala ukuthi ubaba uJoshua Nkomo uthe engadluli emhlabeni ngo-1999 wahamba wayaxolisa kubaba uChief uNdiweni uMdladla the late ukuthi, "Ayi, ngilusizi, ngiyaxolisa ngaphambanisa ngokungakulaleli ukuthi sisiya kuma-talks aseLancaster. Ngabe ngavuma ukuthi ngamukele iMathebelele ntilizwe elizimele lodwa ngoba lokhu kwakungcindezelwa ngubaba uKhayisan Dweni ubaba uJoshua Nkomo esala." Bakuveza futhi abadala kimi ukuthi ubaba uJoshua Nkomo engakadlula emhlabeni wahamba wayacela uxolo kubaba uChief uNdiweni.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Sizaqhubeka ngodaba lukaMoyo ngevikezayo lapho uMoyo azachasisa ukunenge ngokuthi uNkomo wayeza kuba ngumkhokheli onjani, ngabe nguye owabusa ilizwe. Kusasa kulolu hlelo silendodana kaMoyo uSibangile Izwe Nkomo. Tiyani indlebe. Inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi imali edingakalayo ngenyanga ukusetshenziswa ngumndeni owodwa ilokhu ikhuphuka ngenxa yokuqonga kwentengo yempahla lokudla. Inhlanganiso le ithi ekupheleni kwenyanga kamabasa imali le ibiyinkulungwane elikhulu lamachumi amathathu lantathu amadola eZimbabwe, 133,000 njalo, ikhangelelwe ukuveza inyanga edluleyo ekanhlangula lamuhla. Isiphathamandla salinhlanganiso esigabeni seMathebelele uMnumzana Comfort Mjekeza utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bayaxoxisana lezinye inhlanganiso njalo beqwayise uhulumende nxa beqoqa amanani la abakhuphayo.
Uyakwazi kulabanenge ba-involved kusinto sokukhangela ukuthi intengo singaphi. Lo hulumende layo lesandla abekhangela lathi sabesikhangela sesiqedile siyaba si-share ama-notes sibonisane. At times kuyaba lokutshintsha okuncane but isikhathi esinenge indlela abayenza ngayo lenzwa ngama-department amanenge lendlela esiyenza ngayo iyavumelana. So siyayenza kuphela ukuthi kube lama-checks and balances ukuthi sikhangele sibonisane. Siyayenza sithi ama price surveys. Imali ya America lei seyikhanya iyo epega ama prices. Ngesinye isikhathi kungayenzakala lakho ukuthi enye iviki imiyehle, konke kuyayenzakala nxa into iku auction, anything can come out. So ngenxa yakhonoko intengo nge local currency Zimbabwe dollar ziyachintsha iviki leviki. Sikhuluma kathesi e bread basket yethu sei dlule khonapho ngenkhuluma ukuthi ku-133 leya yi-end of May. Kathesi seyiqanse mpijana.
Lithini ngokwenzakalayo kathesi elizweni? Abantu abaningi bayihluleka ukuthenga impahla ezitolo. Liyalikhulumisane yini lo hulumende ngempumela yokudingisisa kwenu?
Abathengi sebethwala nzima njengolikwazi ukuthi lapha eZimbabwe sisebenzisa imali ezinenge ngesikhiwa bathi multi currency, imali zamazwe ashiyeneyo. Every every Tuesday i Reserve Bank iyabe i auctiona imali ya America i beyithengisa khonoko kwenza ukuthi every Wednesday Tuesday khonapho intengo yamaliyente yezinto lapha ngkhaya nxa zithengwa ngemali yalapha eZimbabwe siyaba sesitshintshile siyaqhanza every week. I-challenge enkulu kuma consumers zathi ama salaries awo ayatshintsha once a year but intengo yezinto ngenxa yevalue yemali iyatshintsha every week every week, so kubathwalisa nzima even ukuthi baplane babe bengakwazi ukuthi kusasa iusa iyavuka ingaphi because ibhizinisi yonke sebefaka intengo zabo ngeusa yebo bayakuvumela ukuthi thenge ngemali yalapha but babe isebenzisa irate leyana yokuthi iyachinja every Tuesday. Isizathu sinenye yebo i-economy yethu generally ayingaphefomi kuhle khonoko umuntu wonke uyakwazi ukuthi hayi i-economy yeZimbabwe i-capacity utilization yethu incane kakhulu khonoko ukuthi asiproduce ngendlela sifana ukuthi siproduce ngayo sirelya ngokuthenga ezinye izinto phandle kwelizwe even izinto zasifana ukuthi zilungise lelapha thina at the same time imali yokuthenga phandle yakho na isihlupa kwenza ukuthi intengo siqhanze every day. Singakhuluma even i-capacity yenkampani elungisa igetsi lapha ukuthi i-supply igetsi kuma companies aproducer iphansi kakhulu nxa izinto ziproducer zizilutshwane i-production cost yakho na iyaba more and izinto lezana ziyadurela ama consumers. Impi ye-Ukraine le-Russia yewa si cheapa ndlelayo ya affecta umhlaba wonke jikelele leZimbabwe layo ya affectwa in a small way ngempi leyana. Into enhle uhulumende uyalalela nxa sikhuluma i-implementation could be another thing but we are thankful for the government ukuthi each time nxa sifuna ukukhuluma labo bayasinika ithuba lokuthi sikhulume bayasibuza labo khonokho bakhangelela ukuthi siyenze.
Alo ke ngumnumzana Comfort Mujekeza isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eConsumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland obeqoqa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo imali etholwa eZimbabwe ekuthengiseni impahla ethiyene kwamanye amazwe kumbe ama exports yehle ngesilinganiso sekulithumi lambili ekhulwini 12.6% isuka ku 587.3 million ngonkwenkwezi yayafika ku US 513.1 million ngenyanga edluleyo. Lokhu kwaziswe lugatsha lukahulumende olubona ngezamanani oluZimbabwe National Statistics Agency kumbe iZimstats izolo. IZimstats ithi njalo imali esetshenziswa ukuthenga impahla ethiyene kwamanye amazwe ama-imports ikhwele isuka ku-US dollar 637.2 million yaya ku-US 714.5 million. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe losomabhizimusi ongumsekeli kamholi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu othi amanani la aveza sobala ukuthi umnotho welizwe ususesimeni esibi kakhulu.
IZimbabwe nje yona iseyaba lokho esingathi i-consumer economy. Singananzelela i-productive kumbe ngithi production kuma-industry siyayehla phansi kulezi zathu eziningi kakhulu ezibangela ukuthi sehluleke ukuthi yenze lokho ukuthiwa yi-manufacturing sibe le mpahla eziningi esizithengisela amanye amazwe. Lokho ke kulomthelela wokuthi inzuzo yemali okumele siyizuze ngokuthengisela amazwe angaphandle yehle kodwa besokukhwela inani lempahla kumbe le mali esiyisebenzisa nxa sithenga impahla zangaphandle. Kubangelwa yikuthi bekuhlale i-industry yethu seyawa, asisela industry, asisela manufacturing, sesi importer phose yonke into ongayicabanga nje mayonnaise, cooking oil, oshukela labo sepa lakho konke konke umlando omkhulu ngokuthi sizisele ke i-manufacturing sector yethu ukwenzela ukuthi isenelise ukwenza ama-export.
Ukhonoko kwenzani kumnotho weZimbabwe kahle kahle babandlovu ngoba siyazi ukuthi kawumanga kuhle njalo uqhubeka ubhidlika ngakolunye uhlangothi njalo akuphathisi uZulu weZimbabwe yini oba le khono njalo lemvumo yokuphuma phandle ayisithengela lokwakufunayo.
Umnotho kuyawubhidliza kakhulu lokho babo Nkomo, kuthwayela isando sibili kumbe kuthi sagila, ngoba akusoze kuncedise kakhulu ukuthi sibe ngabantu abathenga impahla siphakamisa ama-industries amazwe angomakhelwane, kulokuthi thina sifake in-place ama-systems azakhuthaza ukuthi abahlanyeli kumbe abatshali bezimali bahlanyele kuma-industries, kusukela nje ko-agriculture kusiza ku-manufacturing leyana esithi i-primary industry le-secondary industry kusiya ku-commerce. Kuqakathekile ukuthi lezo ndawo zithole usekelo kakhulu kwenzela ukuthi kube le-productivity. Akusincedisi kakhulu, kanti-ke labo abahambayo lathi esihambayo siyathenga ngaphandle, akusincedisi kakhulu ukuthi isithi thina sizavuselela ama-business ethu ngokuthenga impahla ezingaphandle kwelizwe lakithi. Bekuzakuba lula ukuthi lanxa sithenga sithengisa kube yikubana siwoda kuma-wholesale kumbe kuma-retailers akhona apha eduzane, ngoba ukuya ngaphandle kwelizwe lakho kakulula. Sikhumbule nje izinto ezinjengabondleko zokuhamba i-transport, sikhumbule iy'ndleko zabo passport. I-passport yethu ngakhona iphose iyadula okwedlula onke ama-passport emhlabeni, yela nxa kuthi ishiphile 120 US dollars per passport, kanti ke sake saba ku-318 US dollars per passport. So lokho mbona into engasincedisi kakhulu. Okuqakathekileyo ukuthi sivuselele i-productive sector kumbe i-manufacturing yethu kwenzela ukuthi i-economy yethu ijikelele ivuke imengenyawo.
Alo-ke ngumnumzana Alec Ndlovu, usomabhizimusi njalo engumsekeli kamongameli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi osabhuku ilizwe lonke jikelele sebezaholiswa imali ngamadola eMelika. Umsakazo wakweleBhilitane oweSky News ulodaba lokuthi lisiyatshona elayizolo kweleBhilitane amalunga edale leziphathamandla zikahulumende kamnumzana Boris Johnson ezingamachumi amane lasithupha 46 bese zithiye umsebenzi. Zisethesa uJohnson icala lokungaqhubi kuhle umsebenzi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Amavuko, amavuko kustudio 7, amavuko ngolesithathu. Siyabonga, siyabonga kakhulu ukuzwa amanyuzi amnandi studio 7. Mina into engingayicacisa kubantu bakomthwakazi, ngicela abantu bakomthwakazi bahlukane ngendaba zokwenza ukuganga lokubulalana emathebheleland. Asiyekeleni, lowo ngumkhuba omubi wabantu baseMpumalanga. Kuba omubi wabantu baseMpumalanga bawufundiswa nguyise wabo owafundisa abantu into embi yokubulala abanye abantu. Labana abantu baseMpumalanga indaba le yokubulalana bayithatha ngesikhathi sikababa wabo, yena lo sowashonayo owayebuya wazobulala abantu beMathebhelelendi bengela cala. Abantu abakho vele ungabafundisa into embi bayohlala beyenza impilo yabo yonke, noma ungazama ukubakhuza njani, kodwa imfundiso yakho yiyo eyabisigcwele emakhanda abo. So thina njengabantu besiNdebeleni asizange sabulala muntu thina emhlabeni. So ngiyacela abantu bakithi bonke bazigqoke njalo siwukhiphe lo mkhuba wabantu baseMpumalanga wokubulalana, ngoba sebefuna ukuzofaka lakithi basenza abantu ababi bokubulala. la konge kumthwakazi Republic Party ukuthi ufundise abantu bakithi isiko labo ngoba thina isiko lethu lithi hlonipha uyihlo lonyoko ngabona ungasahlonipha uyihlo lonyoko omunye umuntu uzobuhlonipha kanjani so siyacela kakhulu ukuthi abantu bakumthwakazi bazigoqe bazazi ukuthi babuya nansi iparty yenu engalaba dlululo engela kubulalana emarapia izakibulale muntu njalo ilambe ukuzokhulula abantu ebugqileni lobo bukhona asibayekeleni baqhubeke ngento abayenzayo kodwa bengadlaleli kithi ematebeleleni ngoba bazohlokoza inyosi zizithulele ngibonge ngumlilo okhulumayo egoli
Studio 7 hayi philani lapho liphile lapho hayi ngiyalithanda mina liphilani lonke lapho hayi bese ngibulisa ke bonke izizalwane zasezimbabwe naloko mphinda futhi ngidaya abadala nxusa abadala abadala abasebenzayo sibasebenzayo eSouth Africa abadala sebegugile hambani emakhaya abahambe emakhaya abadala abasebenza emazweni kuphi kuphi esebegugile abasukayo sibili bethi hambani emakhaya lingatshiyi imizi kakhulu iyoti labogogo lapha hambani emakhaya lenzima zisa imizi bese sitoko abafana lokhu kubuyeke kuzongena lakho kuthola imisebenzi thola imisebenzi endaweni lapho adisebenza khona ungabi lokhu ungumdala lokhu ukobasi laphana ukobasi lokubizwa awusameli Michael hayi sumdala hamba ekhaya ekhaya uchele abantwana labo ekhona ukuthi bebandije ngoba uzime ekhaya laphana kakula msebenzi kusinakudedelwana ngani liye ekhaya ngale elihlala phansi akusila phela lilwisayo manje kathesi hayi lizamile liphushile sebafungisile abantwana namba sebekhulile kabasebenzi kababuye bezisebenza ngapha nginalibile emakhaya leyigcina lani imizi ngale badala sebegugile ngiyacela ke lapho nkosi yami
hayi ngibingelele bantu bakithi kustudio 7 ngihlale phezu kwalolu dabi kakhulu ohlezi luhlupha abantu ukukhuluma ngokuthi inkomo yasithengisa ngiyambona ngathi imthwakazi Republic Party njengoba ikhona imthwakazi Republic Party and siyakwazi sonke vele ukuthi umuntu emathebeleni wonke umntwana ezakho hayi imthwakazi Republic Party umntwana ezakho abantwana bezakho akufuthi ukuthi ungaphuma ekhaya likababakho sasayifamily noma likati ngazwana lokhu luhluphayo kodwa lisasayifamily so imthwakazi mbona ngathi ingasisiza kakhulu bantu bakithi ukuthi vele kahlahla akuvele izapho ayifakwe under press ukuthi vele ukuthi kwahamba njani kuze ifike esibangeni sokuthi kufa abantu bayo kangaka abaningi kangaka bebulawa ezaku-PF akuvele mpela usibangelizwe njani ngoba bakhe unkomo uyakwazi isikrethi akehlale ngayazi namasotha akankomo abasaphila abazi abantu abaphambili bevele ukuthi kwahamba njani kuze kufike kutheni abantu bezebef ngoba ungathi uyabuka abantu bathulile amanxeba khona ukuyenza yini umathebelelendi abantu bamathebelele bona bodwa behlukane phakathi ngokwembono bengazwanani bodwa phinde futhi kulimazela izimbabwe yonke abantu bezimbabwe bengazwani futhi bonke ngenxa yento eyenziwa ezalo pf isasekhona izalo pf nababulali bakhona bakhona ungakuthi wonke umuntu ezimbabwe kuyadinga mpela ukuthi ebe-strike esikhulu kakhulu ukuthi kuvele ukuthi kanti abantu babulawelani la uzaphu kazama uku-ecta ngendlela eqondileyo mpela ebenguzakhokhela le nto ukuthi kuvele ukuthi abantu bakhe babulawelani kangaka ngoba masisala sina soda singazwanani asoze kwafakazwana safakazwanani if labo bantu abayenza lokhu sabayeka baze bafa baphela bengazange betsho ukuthi kanti bahamba njani so into enjani iyadingeka ukuthi kakhulu umthwakazi Republic Party lo zaphu ake behlale phansi bekhulume ngoba umthwakazi nayeyatho ukuthi izaphu yabulaza abantu lo zaphu yena uthule beke bekhulume bona bodwa beke betshela abantu kanti kahle kwahamba njani abantu impendulo bazifuna endabalazo and siyakwazi ukuthi phambilini ngesikhathi esadlulayo kwakungakhulunywa ngakho lokhu kungakhulunywa ngakho izalo pf ibulala so akukhulunywa lesi khathi ezothi abantu bezwanani ngoba solonke izaphu le mthwakazi ungela kungathelwana amanzi kahle kuyalimaza emathebeleni kakhulu izabona abanye bethu behlala besiye emashoneni basola kade hayi babheke ukuthi ekhaya vele ubaba lo malume laphana awuzwanani so into kumele ungabe abantu bayilungisana leyo singakhulumika kulo sisi ngoba la ngiyabanye khona kodwa kusala into ehlale yenzinankagara ehlale yethu ekhuluma la imthwakazi layo yona isisina le ikuthi iyamxegisa amabroku karit impela omunye kadonsa unyawo lolume donsa unyawo lo izano pf izazilivezaqiniso
Seven, Studio 7 sanibonani nabalaleli bonke nje sanibingelela basakazi bethu abahle nonke ngendawo siyanibulisa nje bafowethu siyabonga kakhulu indaba elisinikeza zona siphuma nje ngoba zinjalo futhi siyabonga ngoba nje yalithatha ihlangothi bakithi mhlawumbe nayo izoba ifundo yamarekhodi ngiyazi ukuthi sisuka sibe baningi kakhulu mhlawumbe so kugcine kungenzeki ukuthi sifunde sonke ngesikhathi esisodwa kodwa ake mphawule lapho kakhulukazi ngalezanu PF bantu lokubhizi qamba amanga ibulala abantu bonke abantu bayazi ukuthi izanu PF vele iyababulala abantu isebenzisa abanye abantu mabeqeda bona sebehlehlele emuva benze ngathi abazi ukubeni besayo kazi. And kwa hawa bandaba kumusechezwa za MPF, bepiwa turandi, numa bepiwa lilo dole linga sebenziyo. Ndaba yenzayo imu, wama kala lawe tunena sali za mbunza. Kono chuma laba, bayazi gati uti za MPF, ibulala bandu, bayazi gati kamklope futo chuma, bayazi. Izanda za abu zinjano zitweli kazi, nchizo za abu zifuzi kazi. Na makaza banyabandu, banyabanduana, bayakotu uti, na wabaza alonga banyu mama, na laba bandaba bulala wabaza alonga banyu. Tenga kotu, nginyelana, inkosi zopendulu, na abu, uzofige kutunini. Unkulungulu, aksos chuti, inangaka wababulala bandu, basebenzi so chuma labu, ejigela bafuwa ubebabulala bandu, kote kutunini, kakiti na wabazofa. Wazi, na alo mjitalo, kamba manga, loba tukuta kwa shelo, angazi numarishona, numaini. Bandu, ayiku kamba manga, lalo kiti mtlanzi, mtlanza. Asina ane mtlanzi, tinasizenza ane mtlanzi. Ayi bagiti, agaseki nji, agaseki. Tinasifuni lizwe lilungi, libe right, hongu munda kuleke, njenga bandu kwa South Africa, bakuleke.
Salvo nani, bandu wezimbabu, vuga njane zindaweni zonke. Ngithandukuncenga kakhulu ukuthi abantu abangobaba emaphathini wonke kabayekele ukuvusa impi yokubulalana. Ithi incwadi yamaGalathiya mase lidlana libhasophe lingaqedani ilizwe lizasala lingelamuntu ngoba obaba bangangena emaphathini bafuna ama-position ngenkani. Iposition umuntu uyinikwa ngabantu benanzelela ukuthi lo angasenzela lokhu. Nxa wena usungayifuna ngenkani ukuthi uzabulala abanye abantu ngenxa yokuthi bafakwe ngabantu, uphefumu lo muntu uyabizwa phezu kwabo. Yikho ubona izangoma zayala ukuphosela uJona emanzini. UJona esithi mphoselanelwane. But kanti ufuna umphefumu lo wakho ubizwe phezu kwenu, babekwazi ukuthi kubulala umuntu kulicala. Khathesi abantu bayaphela emaphathini, ungathi umuntu ubulele ngumuntu wenye iphathi, kanti kubulalana abantu bephathi eyi-1 bebangizikhundla ukuthi lo angafani nanzangena. So badala indaba le futhi kubobaba, ilizwe liphela abantu ngabobaba. Ake lixole umgodi wegugurawonde lugcwele abantu ngobaba ababekulala abantu. Akula mama wabulala umuntu lapha, ngobaba abaqedisizwe. Kodwa lelokho linxwanele ukuqedisizwe kasizwe seZimbabwe singanayo. So hlalani phansi litshela namaqondo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi
+1 202 465 0318. Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Kwezemelika, ujaha owadubula abantu abayisikhombisa bafa edolobheni le-Highlands Park esigabeni se-Illinois izolo ubesemthethwandaba.
URobert E. Bobby Krimo III kaphiwanga ithuba lokuhlawula imali yesibambiso aze amiswe emthethwandaba weChicago izolo. Lanxa kungakacaci injongo yokubulala abantu laba, uKrimo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lanye 21 wake wavakatshelwa ngamapholisa kathathu. Ngomnyaka ka-2019 amapholisa aya emzini wakhe ngemva kokuba uKrimo efuna ukuzibulala. Kwathi ngemva kwenyanga ezimbalwa amapholisa aphenduka njalo esetshelwe ukuba uKrimo wayefuna ukubulala abantu bonke, njalo amapholisa amthola elenkemba lengqamu ezijiyeneyo. Umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Kamala Harris uvakatshele imuli ezilahlekelweyo khonale eChicago wasola ukutholakala lula kwemibhobho emele isetshenziswe empini.
This should never have happened. We talk about it being senseless. It is senseless.
Amapholisa athi imibhobho emihlanu eyatholakala endlini kaKrimo yathengwa ngokusemthethweni.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthi ulobufakazi bokuthi uMnumzana Joshua Nkomo waphiwa ixesha lokubusa isizwe sikamthwakazi, kodwa yena wala wathi ufuna ukubusa ilizwe leZimbabwe. Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi imali edingakalayo ngenyanga ukusetshenziswa ngumdeni owodwa ilokhe ikhuphuka ngenxa yokuqonga kwentengo yokudla. lingakhohlwa ke balaleli ukuthi siya qiba kusasa uhlelo lwethu lapho ebesilonda kona imbali kamnumzana Joshua Nkomo. Kusasa ke sizakhuluma lendodana yakhe. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.